I mean, I think that's a very difficult thing. The courts have ruled that is the process, and so to not recognize him as president, I don't know what that means. He is the president. And so I am hoping that they will respond in a peaceful manner and that they will be the peaceful opposition. They did win seats in parliament. They are in parliament. They are a part of the government.
Ngibona engani kumele konke abakwenzayo bakwenze ngokuthula. Khangela ubone lokhu okwenzakala eMelika. Angimthandi umongameli wakwele Melika. Saba lokhetho olwalungaqedakali lapha eMelika. Abantu abaningi babesithi umongameli kakhethwanga ngemfanelo. Kodwa loba kunjalo nguye umongameli weMelika. Ngingatshona ilanga lonke ngisithi kangimthandi ukuthi abe ngumongameli wakwele Melika. Kodwa ngililunga ledala leCongress. Elisebenza liyingxenye kahulumende, njalo yena ungumongameli. Ngilethemba lokuthi sizaguqula konke lokhu ngomnyaka ka-2020 kumbe kungakafiki unyaka lowo.
My advice would be for him to continue to participate as a member of parliament, to expand and organize his base, and to run for the presidency again in the next election.
Engimcebisa khona uChamisa yikuthi kumele aqhubekele phambili esebenza lalabo abakudalele eParliamente, aqhubekele phambili eqoqa abantu bakhe ukuthi balungiselele ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023.
Well, whether or not we remove sanctions and whether or not we move forward in our relations, it's going to be how the government responds. So I do want Chamisa to be the loyal opposition, but I don't want to see the government commit human rights abuses. And I don't want to see them arrest, incarcerate, and attack the opposition.
Ukuthi siyazesula kumbe hathi izithezo zenoto, kuya ngokuthi uhulumende uza kwenzani. Engifisa ukubona ukuthi uChamisa aphikise ngendlela eyiyo. Engingafisi ukubona ukuthi uhulumende ephule ilungelo likaZulu. Angifisi ukubona uhulumende ebopha abantu mahlayana nje, njalo esephula ilungelo likaZulu. Amacelo wonke kumele enze ukuthi kube lokuthula elizweni leZimbabwe. Nxa kulokuthula elizweni, uhulumende weMelika uzozabona ukuthi udlelana njani lohulumende weZimbabwe.